into khona ukuthi kuleli lizwe sonke siyazi ukuthi abombangazi uma befuna ukuhlangana endaweni kumele bazise amapholisa njengebandla le-NDC bazise amapholisa amaphoyisa asinikeezinale okuthi limangalisileyo ukuthi siye sokufikwa kuvenyu ukuthi senze leyo rali sabona sokuthunqa intuthu zokuthi sidelana ngamatshe sathingasasebani sokuhamba njani kodwa uduko libe khona olusiphazamise kakhulu ukuthi amapholisa bencedisana nabantu bezane ukuthi babithaye ukube yinkinga ngathi ngoba bona beyevele bekwazi ukuthi sabe sikhona kuleyo ndawo ngasiphi isikhathi.
Lithethe manyathelo bani pho njengoba likhonona ngamapholisa ukuba naye bencedisana labasekele bezane uPF?
Okwakhathesi njengebandla sisazama ukukhangela abalandeli bethu abalimeleyo bayafika ithumi njalo kulo mntwana oleminyaka eyi-7 olimele kakhulu sizame usiqale sibone ukuthi abalandeli bethu laba bayathola ukwelatshwa kwenzeka ukuthi uma sesiya komthethandaba sisaziwe ukuthi impilo zabo sezirayidi ngoba kube kubi kakhulu soke sizame ukuthi sikwenze ngalesi sikhathi futhi sincedise laba abalimeleyo bese sibona ukuthi sithatha nyathelo bani nodaba lamapholisa akadibeni yibo aphumi
Sesike sezwa abakhokheli bamabandla omabili umkhokheli wenu babuTswangirai leziphatha amandla zakhe uMongameli Mgabe labanye bakhe kuzanu PF besola kakhulu uDlakela njalo bekhuthaza abalandeli ukubana belondoloze ukuthula kabakulaleli yini lokhu abalandeli bamabandla
mina indlela engibona ngayo ukuthi xa umgazi ekhuluma ngokuthi ungazwaba le mdlangela uyabethabisa abantu abangaphandle kwelizwe bacabanga ukuthi yinkokheli ezama ukubisa ukuthula ukanti-ke kubalandeli bakhe uyabebatshela ukuthi babachaya abantu.